Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 27 kuMbimbitho 2021 musithandekele Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ukhuthaze abalwa kumpi yenkululeko ukuthi beqalise ukukhankasela ibandla lezano PF ukwenzela ukuthi linqobe ukukhetha oluzayo ngo-2023 obusolwa ngabanye besithi kungabangela udlakela. Uhulumende wakwele India uthi uzaletha amajekiseni awe-Covaxin awokwenqabela igcikwane le-coronavirus kwele Zimbabwe ngomvulo.
Mina ethi sami mvuba kwazi nge-vaccine ukuthi i-vaccine le nxa isiyenzwe kwakhonke umuntu wayithola siyabuyela yini ku-normal life ade siyiphila. Then okunye ukuthi i-vaccine le ayila yini into ezayiphambanisa emzimbeni wami, ngizakwanisa ukuphila nxa ngilayo ngivunise ngiyitholile.
Ngambe udaba lwegugurawundi kufanele luphathwe njani ukuze luqitshwe?
Noma umise emgwaqweni kodwa lokhu driver kufuneke lokhu nalokhuya, uma ungasakwazanga ukuphendla ngaso isithona, omnye umuntu okwaze ukuphendla ngaso adlule, wena ongasaziyo kutholakala unamacala abunjiweyo nje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kubona lo umsakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ukhuthaze abalwa kumpi yenkululeko ukuthi beqalise ukukhankasela ibandla lezano PF ukwenzela ukuthi linqobe ukukhetho oluzayo ngo-2023. Ekhuluma eHarare namhla emhlanganweni lapho obekuthe gwaqa amalunga ekomiti yaleli bandla ye-Central Committee, umongameli Mnangagwa uthe abalwa kumpi yenkululeko kufanele benze lokho abakwenza ngesikhathi sempi belwela uzibuse. Asizweni amazwi akhe.
Veterans of our liberation struggle as a strategic party structure are challenged to display their unflinching wartime vibrancy and mobilization acumen as we prepare for the 2023 election.
Lokhu kusolwe kakhulu libandla le-MDC Alliance elithi ikukhuthaza ukuthi kube lodlakela phambilini kokhetho. Umongameli Mnangagwa bosanda ukuvula ngokusemthethweni ihlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 utshelela umhlangano ukuthi kuyathokozisa ukuthi usebenza labamabandla ezombusazwe abehlukeneyo ukulwisana laleli gcikwane. Ukusenjalo, uhulumende wakwele India uthi uzaletha amajekiseni awe-Covaxin awokwenqabela igcikwane le-coronavirus kwele Zimbabwe ngomvulo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi umongameli Mnangagwa eyazise ukuba ele India liza kupha ele Zimbabwe amajekiseni afika inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu, 75,000 awe-Covaxin. Uhulumende uthi injongo yokuthi kuhlatshwe abantu abafika isilinganiso sokungamajuma ayisithupha ekhulwini 60%, okuyizigidi ezilithumi zabantu beZimbabwe 10 million. Ekhuluma ngalolu hlelo ensukwini ezedluleyo, umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Khunza Ntinoshiwenga ongumphathintambo ogatsha lwezempilakahle ukhuthaze izulu ukuba ahlatshwe ukuze azivikele kugcikwane le-COVID-19.
My presence here today with some ministry of health officials, including my deputy.
Ukuba khona kwami lapha laphanye bami ikutshengisela ukuba njengohulumende siyathemba ukuba amajekiseni esiwatholayo ayasebenza.
Kubeke wathi kufanele abantu bengalaleli imfundiso ethi bengamukeli amajekiseni lawa.
Therefore, I urge all Zimbabweans to be vaccinated.
Ngikhuthaza umuntu wonke oweZimbabwe ukuba angacabangi okuningi. Kumele wonke umuntu ahlatshwe.
Udokotela oludumo njalo owayengumphathintambo wezempilakahle uMnumzana Henry Matsurira uxwayise abantu ukuthi bavume ukuhlatshwa leli jekiseni.
It is really good news India is bringing in their own vaccine into Zimbabwe. The more vaccine varieties we have in Zimbabwe, the better.
Kuzindaba ezinhle ukuba ele India liletha amajekiseni kuleli. Kuhle ukuba sibe namajekiseni amaningi. kunceda abantu ukuba bazikhethele amajekiseni abawafunayo. Okuqakathekileyo yikuba sibe lamajekiseni amaningi kulele.
Fodlo sakwele India eHarare sitshele intatheli izindaba ukuba indizamtshina yakwele India izafika kuleli ngomvulo ntambama, njalo ugatsha lukahulumende olubona ngobudlelwane beZimbabwe lokuthengiselana lamanye amazwe luzakwamukela amajekiseni la aweCovaxin. Ele India liphinde lakhalaza ukuba ugatsha lwezempilakahle luncede ukuba amajekiseni lawa amukelwe egcekeleni lendizamtshina eleRobert Mugabe International Airport. Ligcizelele ukuthi ukuza kwamajekiseni lawa kuyindlela yokuqinisa ubudlelwano phakathi kwele Zimbabwe lele India. Ele Zimbabwe seliwuhlandla lesibili lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni leli, lapho ukuhlatshwa khona ababalisi labantwana bezikolo. Embikweni eliwethule izolo, ugatsha lwezempilakahle luthi sokuhlatshwa abantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi ayisithupha lambili, 61,093, ijekiseni yeSinopharm evela kwele China. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Idolobho leVictoria Falls lithi lisebenza lohulumende ukwehlisa imithelo yamanzi kunsukwana ezilandelayo, ngoba abanye abahlali baleli dolobho bengenelisi ukubhadala indleko zabo njengoba balahlekelwa imisebenzi ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Kelvin Moyo, isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abahlali baleli dolobho, iVictoria Falls Residents Association, usanda kutshela iStudio 7 ukuthi iningi liyehluleka ukuhlawula imithelo egoqela eyamanzi, eyezindlu kanye leyokubuthwa kwezibi kulandela ukukhutshulwa wayo ngesilinganiso sokungamakhulu amathathu ekhulwini, 300% ngomnyaka odluleyo. Umeya waleli dolobho uCouncillor Somvelo Dlamini uthi balethemba lokuthi amabhizimusi wonke azavulwa, njalo ukhuthaza abantu ukuthi bahlabe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 ukwenzela ukuthi izethekeli zikhululeke ukuvakatshela leli dolobho.
Tourism ukuze iphike sibili ibuyele esibangeni sayo ukuthi kuzathatha isikhathi esithize, kodwa kathe sokuthengisela ama-signs ukuthi hayi, ngokulethwa kwale vaccine impilo sisiba khona. Abantu kathe sebeqalisa ukuthi sebevula laba rani imkambo, sebevula imkambo yabo, laba ama-business sebeqalisa ukuvula. Kodwa sifuna, sifisa bethi bekwenza lokhu inanza zonke izixwayiso ze-World Health Organization ezibhawulwa la i-Ministry of Health and Child Care. So hayi, impilo iza kuyela i-Victoria Falls will get back to where it was before i-COVID-19. Kuthaza abantu ukuthi beqhubeke befaka ama-mask, sanitizer, be-observe i-social distancing, njalo be-vaccinate bonke ukuze lama-tourist ebe ne-confidence endawo yakithi to the boss.
Sibonile njalo lokuthi imithelo ikhwelile, abahlali balelo dolobho bathi abasoze benelise, manje abangasukubhadala ke nxa belahlekelwa imisebenzi.
Imizamo ikhona yokuthi kwehliswe intengo yamanzi, so ama-plans ethe na advance stage ukuthi sikulungise lokho, working in conjunction le Ministry of Local Government. Sizahambise iphepha yethu anduba sesiyehlisile le intengo yangkhona. Okwakathesi yinto eku-process, njalo siyabananza abantu, sifisa ukuthi bethole ama-services, njalo sifisa ukuthi le council layo yenelise ukuthi ithole izimali zokuthi ikwanise ukuthi i-offer wona la ama-services. We want this to be done as soon as possible, and plans are right on the process yokuthi siyehlise intengo lezo.
Lo nguCouncillor Somvelo Dlamini, umeya wedolobho leVictoria Falls, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eFolosi. Ilokhu iqhubeka ingxoxo-mpikiswano eqhamuke ngodaba lwegogorawundi ebulenjini bokuzilibazisa obeTwitter leFacebook kulandela ukubotshwa kwamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ngeviki edluleyo, abanye besithi injongo yabo ilenkethabechabi. Amalunga la ayisishiyagalolunye abotshwe ngeviki edluleyo, njalo icala abaletheswayo elokubangela udlakela likhangelelwe ukuthethwa kusukela mhlaka 31 kuyonale inyanga ngesikhathi yamagqwetha abamelayo elwisana lokuthi bekhululwe ngemali yesibambiso eyebail. Ngemva kokubotshwa kwabo, iningi elalingabazi ikakhulu elingaveli ezigabeni zeMathebeleland lasola injongo yalo yokuthi kufanele isizwe sikamthwakazi sehlukaniswe lelizwe leZimbabwe sizivuse. Asizweni ihlandla lethu lesibili lengxoxo esiqhubela omunye obelandela lingxoxo mpikiswano, umnumzana George Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Igugurawundi
akusiso senzo sokubulala ngezibhamu nangemihedla nayo yonke into lesasiyibona isenzwa ngabo 1980 kuphela. Iground isaqhubekana namhlanje ngoba abantu besindebeleni bancitshiwe amathuba okuphila, bancitshiwe amathuba obukhokheli, bancitshiwe imisebenzi, bathathelwa umhlaba kusetshenziswe uhlelo lwe-land reform ukuthi kuzongenelwa ku-invade iMatabeleland kuthathwe izindawo ezibalulekileyo futhi ezi-strategic ezine-economic value njengokubona nje ukulwisana okwaba khona okube khona kulwisa indaba yasentaba zintona nezinye izindawo ezinjengabonyama yendlovu ebubi kuphi nakuphi lapho kuthathwe kwahlaliswa khona abantu besitshoneni. Ukufisa komuntu wesindebele nokufisa komuntu wesitshoneni kulamazinga angalinganiyo ngoba wesindebele uzophelela ekuthini abe ngu-vice president kodwa owasesitshabeni yena uvumelekile ukuthi angafika enqongweni yamayezi. Khonoko kuyakubonisa ukuthi asamukelekanga kuleli lizwe ukuze sikwazi nathi ukuphefumula kahle sikhululeke sikhuphe umoya kuzomela ukuthi siphume kulelazwe okubizwa ukuthiwa iZimbabwe sizimele sibuyele lapho esasivele simi khona ngesikhathi abelungu befika. Uma umuntu ezokukhulumisa ngesitshona athi uma leyo nto oyifuna ungasasikhuluma ngesitshona awusoze uyithole, noma umise emgwaqweni kodwa lokhu udriver kufuneke lokhu nalokhuya. Uma ungasakwazanga ukuphendula ngaso isitshona, omnye umuntu okwaze ukuphendula ngaso adlule, wena ongasaziyo kutholakala unamacala abunjiweyo nje usujeziselwa khona ukuthi uyala uwenza uyitshabi. Sesifikile isikhathi sokuthi umthwakazi avuke abe yilokhu ayikho khona, avuke umqoloha abonise wonke umuntu emhlabeni ukuthi asiso sizwe sokufuywa thina. Watsho njalo uSomabhulana Dlodlo ngesikhathi uRose ezama ukubenza izinja, wathi kungamana siphele sonke kungabe le ndebe lilodwa elizosala kulokuthi usenze izinja. Asiso sizwe esidalela ukuthi sibe izinja thina.
Okuyikho okungagqiba lolu daba lalokho osokusangethabechabi osokuqhamuka ebantwini.
Mina ngithi isiphetho sendaba yeGugraund sinye, isiphetho yokuthi kwehlukanwe siphume ezweni laseZimbabwe sibuyele sibe ngumthwakazi ozibusayo ukwenza ukuthi singaphinde futhi sizwe izigi zabantu beGugraund, singaphinde futhi sikhunjuzwe ubuhlungesike saba phakathi kwabo ngabantu abakhuluma ulimi olwalukhulunywa yilabo abasiqedayo ngeGugraund, singaphinde futhi sibe sesimeni lapho esidlana khona izibindi singazi ukuthi kwini okuyokwenzeka. Sifuna ukuthi abantu abethu bahlale banabe bandlondlobale kungekho umuntu ozokudifinyeza inyawo ngoba ispace esikhona ngesabechabi. Sizenzela ukuthi nathi sihlonitshwe emhlabeni singagcwali umhlaba wonke njengoba uzwile kunyanga lephele bekukhona ubugebengu bokudubulana eSouth Africa abantwana bakamthwakazi besilwa ngabantwana abasukezweni lakibo behlupheka abanamaphepha abafundanga kumele baphile kanzima ukuze umuntu wesindebeni abe uyathole ithuba lokuphila kahle. Kumele aphiwe ilizwe lakhe ukuze sikwazi ukuthi sidala amathuba azokwenza ukuthi umuntu wesindebeni aphile kahle. Yiko-ke ayikho enye inkokhelo, inhlawulo, imbadalo yeGugraund ngaphandle kokuthi umthwakazi aphiwe uzibuse.
Lowo umnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Uhulumende uthi udaba lolu luyalungiswa ngoba wabumba ikomiti yokukhumisana umlotha ye-Peace and Reconciliation Committee eyiyo ekhangele lolu daba. Kweziphathelane lokwenzakala kwele Melika, abantu abayimhlobo ehlukeneyo edolobheni le-Minneapolis abangamalunga edale le-jury bazaqala ukuhluza udaba lokubulawa kwesilisa onsundu umnumzana George Floyd ngomvulo. Umnumzana Floyd wabhubhela ezandleni zamapholisa njalo umfanekiso oqotshiweyo obonisa ipholisa umnumzana Derek Chauvin eguqe phezu kwentamo yakhe wabangela ukutshengisela emhlabeni jikelele abantu besola lesi senzo. Lanxa sokusungulwe ihlandla lesibili lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19, olweSinopharm vaccination. Iningi lezakhamizi zemaphandleni lithi lilokuthandabuza ngalolu hlelo ngoba lingazi ukuthi kuyini okungavela ngemva kokwamukela lomjovo. UAlbert Ncube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Izolo abongi bebebhotabhota ezitolo zemanama eGwanda bekhuthaza abasebenza kulendawo ukuthi behlabele ijekiseni kodwa bavumileyo babe balutshwane. Unkosikazi waletha mleya oyisakhamuzi eumbane emanama eGwanda South uthi mfundiso ngale ijekiseni yesilela ngoba kugcwele amakhungakhunga ngayo.
Kudingeka imfundiso ukuthi abantu bafundise ukuthi hayi ayisikho lokho kukhulunywayo ngoba ntsho liyakwazi vele izazi ziningi ziyaba zikhuluma into engayisiyo. Bese lokhu uyesaba khonokho kokuthi ungahlatshwa uyafa, iyayenza ukuthi umkhuhlane ubuye, yikho bese kuyesaba kakhulu.
Amazwi akhasekelwe ngunkosikazi Panelo Tlong esinenjalo isakhamuzi semanama othi bazamelela bezempilakahle ezigabeni zabo ukuthi behlatshwe lejekiseni phambilini ngokuthi labo basukume ngoba bengayithembi.
Singabona ngabo nxa sebehlatshiwe sibone ukuthi baphila njani nxa sebethe bahlatshwa. Sikhangelele kulokho ukuthi sibe sesikhuthaza ke abantu ukuthi madoda asambeni sehlaba ngani onazi bani bahlatshiwe naphana baphi. Uvalo kade silalo ekuqaleni ukuthi anti-corona yathi vele ifika lapha abantu besithi iyavelele China. Lejekiseni leli selikhulunywa futhi kwathiwa livelele China. Mina besengilithatha ngokuthi hawu bathe ubhubhane luvelele eChina sebephinda besiyathatha ijekiseni khona pho ijekiseni leyo kayilandi kusiqedisa yini. Yiko kade sengikwesabile ukuthi futhi safa saphela.
Unkosikazi Rebecca Ndlovu uthi imbiko abayithole ebulenjini ngeyingedala ukuthi babe lokwesaba.
Endabeni zama-injection lezi vele bengisaba nge-information esizithola ezamange esasizithola enkundleni zokuxhumana ukuthi yathola kuthiwa ye kunomuntu maybe phezulu khona kuparliament ojoviweyo wabhubha. So lathi sabasesesaba ukuthi esh nami maybe ngaba kulist ukuthi ngingahamba ngiyohlaba ngizobhubha.
Osakhulayo Brilliant Spando entalale uthi usesele mbuzo edinga impendulo ngale jekiseni phambilini ngokuthi athathe inyathelo lokuhlatshwa.
Mina isifisame mvuba kwazi ngevaccine ukuthi ivaccine le nxa isiyenzwe kwakuthonke umuntu wayithola siyabuyela yini kunormal life ade siyiphila. Then okunye ukuthi ivaccine le ayila yini into ezayiphambanisa emzimbeni wami ngizakwanisa ukuphila nxa ngilayo ngivungise ngiyitholile. Lokuthi nxa ngingasayitholanga ekuyini okabe kume kungenzakala yini into engafisa ubayazi ngevaccine le.
Unkosikazi siqalisile Masuku osebenza ugatsha lwezempilakahle engu-Environmental Health Officer Tutor esibhedlela esikhulu seGwanda ukhuthaze umphakathi ukuthi engalaleli amakhungakhunga akhulunywayo ebulenjini esithi kumele emukele lejekiseni engathola ithuba. Ukhulumela amazwi emkhankasweni oqhutshwe ntalale lemanama okufundisa uZulu indlela zokuzivikela u-COVID-19 ezigoqela ukuhlatshwa lejekiseni.
Ukuhlatshwa lapha yikungezelela badala. Usuhlatshiwe kuyangezelela ukuthi umzimba uqine, ukwanise ukuthi loba umkhuhlane losubuya ungakubambi ngamandla. Ngoba nxa ungavikelanga ngevaccine kutsho ukuthi umkhuhlane nokubamba abanye bethu angithi lizwile ukuthi sebesithile. Sesilama-cases khona apha eGwanda, silama-cases emakhaya. Emayizane sibe le case ye-COVID-19 asikho ukuthi into okuthiwa hayi ngiyamakhiwa ngeChina. Wonke umuntu lapha ule angawuthola umkhuhlane lwakhe. So kuyaba kukhangela ukuthi nxa uphiwe ithuba lokuthi hlaba hlaba.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthaze uZulu ukuba azinikele ukuhlatshwa lejekiseni ngoba iqakathekile ekuzivikeleni ku-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemanama ngu-Albert Ncube.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshonile indaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Abel Khumalo, omunye wosendo lakoKhumalo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga Chris ngokungena ehlelweni.
Umbuzo wami wokuqala ungasela ukuthi kuyini okukwenza usole ukubana uStanley Raphael Khumalo inkosi yamaNdebele?
Angisoli Chris, yena vela kuyena umuntu wakoKhumalo. UStanley nguRaphael Chuma. Stanley Raphael Chuma iligama lakhe lazwa even nama esahlale UK ngale waye nguStanley Raphael Chuma. Kuyasimangaza nje ukuthi manje sesiviza ngenkosi, sesiviza ngomuntu wakoKhumalo. Mina ngimazi enguStanley Raphael Chuma. Konke lokuthi kwajintsha nini i-agenda banayifangazi kuyangimangalisa.
Wena obona eyinkosi phakathi kwabathathu laba uStanley Raphael Khumalo, uZwide Kalanga Khumalo, loBulelani loBhengula Khumalo, ngubani inkosi khona?
Ubukhosi abubona amakhowa amila yonkana nje indawo ezidulini noma kuphi noma ekhunjini lomfula. So ngokusho kwami lokho, abantu bayakwazi nje ukuthi ngemvana kokushona kwenkosi uMzilikazi, umuntu wasala ephatha ubukhosi ngulobhengula. Kwaba nezizukulwane zakhe lobhengula. Nami ngiwendla unkulu, mina ngisizukulwane sikaqalingana. Kodwa ngibubangisa ubukhosi ngoba ngiyabazi ukuthi ubukhosi buya kundluka lobhengula. So kunabanye nje abantu asebengamakhowa asebebangisa ubukhosi lo, bebazi nje, belazi nje iqiniso ukuthi ubukhosi buya konjube. Ma usiya konjube uqonda ngqo kuBulelani. So abanye nje laba ngabantu abathunyiweyo ukubhidliza ubukhosi bethu. Sathi siqala le ndaba yokuthi sesifuna ukuvuselela ubukhosi bethu kubo 90 something lapho. Alabana abasaziyo abasesabayo abesaba abantu bakumthwakazi bavele babona ukuthi baqala amaqhinga ukuthi basivimbe. Izindlela zangikhona ezokusivimba ezozona ezokuthi kube nabantu ababangisaba bethunyiwe, bebangisa into abayaziyo ukuthi inkosi ngubani. Kodwa babuye nokuyimbono wabo engathi bayabangisa ngathi abomndeni wakwaKhumalo, kodwa bengabona imndeni yakwaKhumalo. So bangazi bathini, bayele bayephenduka ezulwini mbe bayephenduka eAmerica. Okwazakalayo ukuthi uBulelani yinkosi yesizoyihlonipha.
Bakhona abanye abathi abakaze bezwe uBulelani ekhuluma ukuthi nxa engaba inkosi uzasenzelani isizwe sikaMthwakazi, okuyikho sekuyenziwa ngumnomzana Stanley Raphael Khumalo. Uthini wena ngalo?
Laba bathi abakazi bezuvulelane ekhuluma kumbe esho nje imbono yakhe nokuthi uzokwenzelana isizwe sikaMthwakazi yize useyenze into eziningi. Ngiyakhumbulana lapha ngesikhathi se-lockdown ubenika abantu ama-groceries abantu bakithi koMthwakazi lapha kubo yopro. Sike saba nomunye umcimbi lana eBerea Park, washo ukuthi unama-plans awaphi ngesizwe sikaMthwakazi. Esho nje ukuthi nabantu abaswelayo, kunabantwana bezikolo ababeswele emakhaya, uyafisa nje ukuthi ngabe kuyaphumelela indaba zobukhosi lezi, kube neplan ukuthi laba abantu abaswelayo basizwe ngaziphi izindlela. So abantu nje abakhulumayo ukuthi nje yibo laba engibabalayo ukuthi ngabantu abazobangisa abathunyiwe ukuthi bambhidlize. But hayi, thina siyaphambili, inkosi khona, inkosi nguBulelani kaNjube kaLobhengula kaMzilikazi kaKhumalo. Siyaphambili, inkosi yethu nguBulelani. Abanye bangalandela laba abalandelayo, kodwa babekwazi ukuthi balandela ubunyama kuphela, akuyindawo.
Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga Chris, ngivalelisa nabalaleli, ngithi ngiyabonga balaleli. Singumthwakazi, asiyeni phambili, inkosi yethu nguBulelani.
Lo-ke bekungumnumzana Abel Khumalo ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lila
le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhla kweziphathelane labesifazana sicubungula udlakela olusenzindleni ngalesi sikhathi se-COVID-19. Uhulumende uthi izehlakalo zodlakela ziyakhuphuka ngalesi sikhathi.
ngimlobisane makhosi ngoku yimi engikhangele ukuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni okuthiwa i-Emthonjeni Women's Forum. Thina njengenhlanganiso sikhangele kakhulu indaba zodlame nokuthi omama bangazithola bevikeleke kanjani endabeni zodlame nokuthi singanceda njani labo abasethe bahlangana lodlame. Thina njengenhlanganiso sisebenza kakhulu emathebeleni North, emathebeleni South lakoBulawayo. Lapho esiqhuba khona inhlelo ezofundisa omama ngodlame. Ngesikhathi se-COVID sikwanise kakhulu ukuthi sincedise omama yesithi ngama-dignity kids. Ama-dignity kids izinto ezifanana lama-pads ukuthi umama nxa kuyithi sesikhathini angasizakala, ezinyabo toothpaste nje lamathawulo. Sinanzelela ukuthi ngesikhathi se-COVID njalo imali zithelakala, sikhangela izinto ngekhaya ezifana lokudla lokunye, kodwa singakhangeli umama lokuzigcina ehlanzekile ngoba kuqakathekile emuntwini ongumama. Ngele njalo lokuthi labo abazithola besezindlini behlangana lodlame kwezinye isikhathi bekunzima ukuthi sihambe siyefinyelela sibabone mathupha, kodwa besibancedisa ngencingo ukuthi bangasifonela sibancedise ukuthi benze izinqumo ezibafaneleyo ngaleso sikhathi kusiya ngomumo abazithola bekuwo. Thina njengemthonjeni njalo sibesikwanisa ukuthi sifundise omama nge-COVID-19 nokuthi yiziphi kumbe imihlobo yodlame kumbe ubudlwangudlwangu abangahlangana labo, njalo lokuthi bangaya ngaphi kumbe bathole sizo bani ngase bethe bahlangana lodlame.
Labo abesifazana abasebenzayo-ke abangekho ezindlini,
kuyananzelela ukuthi ngalesi sikhathi se-COVID-19 bakhona bamise emsebenzini, bakhona abalama-contract aphelileyo, njalo bakhona abantu okumele bekhitshwe emsebenzini. Besithola omama ikakhulu besiba sesimeni sokuthi bacelwe indaba zecansi kumbe babanjwe ngamandla ngendabeni zocansi ekuthini bagcine imisebenzi yabo kumbe bane besemsebenzini. Esincedisana la mankampani atshiyeneyo ukuthi siqinise imithetho ekulawo mankampani ekhangelane kakhulu lokuvikeleka komuntu ongumama kumbe abantu nje enkampanini endabeni zamacansi, nokuthi bengenza njani nxa kuyikuthi sebehlangane nohlupho olunjalo emankampanini.
Kahle kahle kuyini elibaphathisa ngakho abesifazana ukuthi bezivikele kulolu hlakelo?
Thina njengemthonjeni siphathisa kakhulu ngesithi i-counseling, ukuxoxisana labomama ukuze benze izinqumo ezibafaneleyo ikakhulu nxa sebethe bahlangana lodlame. Siyabancedisa njalo nxa kuyukuthi kumele beye enkantolo ekubhaleni incwadi ezijiyeneyo ezinjengama-protection order, incwadi ekhangele ukuthi umama avikeleke kudlame olwenzakalayo, into ezinjengabo-maintenance ukuthi umama athole ingxenye yemali yokugcina abantwana ngekhaya, lamanye nje amaphepha ahambelana lodlame eyabefunakala enkantolo. Siyancedisa njalo labo baba esithi i-rehabilitative counseling ukuthi ubaba abone ububi besenzo asenzayo ekuthini achaye umama, amhlukubeze kumbe amkhahlameze ngendlini. Siyafundisa njalo lo mphakathi ukuthi nxa umuntu esethe wahlangana lodlame ukuthi angaya ngaphi, angathola usizo ngaphi, njalo amahhofisi angawaqonda ekuthini ayethola usizo yikwaphi.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Melissa Makhosazana Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Emthonjeni Women's Forum. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ukhuthaze abalwa kumbiya enkululeko ukuthi beqalise ukukhankasela ibandla leZANU-PF ukwenzela ukuthi linqobe kukhetho oluzayo ngo-2023 obusolwa ngabanye besithi kungabangela udlakela. Uhulumende wakwele India uthi uzaletha amajekiseni awe-Covaxin awokwenqabela igcikwane le-coronavirus kwele Zimbabwe ngomvulo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.